Abakhulumi lomsakazi weStudio 7 bathe kunzima okumangalisayo ukujabula lemuli lesihlobo namuhla ngosuku lekhisimusi ngenxa yokuthi iningi labo kabalamali. Bathe kungcono ukusebenza namuhla kulokhu kudlalisa imali etholakala nzima. Omunye wabo ngumnumzana Thuba Ncube othi akulandlela kade engadla izibili boco yena engela mali.
Lapha emakethi ngiyathengisa ikhisimusi hayi angiyiboni ngenxa yokuthi ngicabanga labantwana ischool fees lapho esesibiza o 800. Engekhoyo yoni le sokufuze ngivuke khona apha madaba kabusa ngithengise ngize ngiyelala ngabo 9 ebusuku endlini sendlala khona nisaphili khona ngenxa yokuthi akusela ndawo isikhathi sokuphumula sithengise khona apha lakho futhi business is slow.
John Dele ngumfanyana oleminyaka elishumi nanhlanu njalo uyintandane uthi ugogo wakhe ngokwakuqala empilweni yakhe ukuthi angamthengela impahla zekhisimusi.
Ngiyadlalanga kuhle ikhisimusi, ugogo kalamali yokuthi anithengele impahla zekhisimusi, sidle khona okade ukutholile khonapha endlini. Ngekhisimusi bajayele ukuthi banithengele izinto engizithandayo, lezigqoke engiyabe ngizifuna, isicathulo engizithandayo, lokunye nje injalo ukuthola. Lonyaka ngitholanga lutho ngoba i-economy i-tough vele akuthengeki lutho.
Omunye njalo esixoxelayo ngugogo uMagasela, yena ke utshona endlini ethengisa iziwiji legwayi phambi kwendlu yakhe.
Ayifani le minyaka yonke yadlulayo, eminyaka ibuhlungu ngoba ilalajisa indlala, izinto zidule kakhulu. Sehlileka ngitsho lokuthi ukwanisa ukuyathenga ulutho. So sizihlalele kuphela sizinethela amahekwa la manzi. Kunzima sibila kulula phakathi kwelizwe lethu, kunzima kakhulu, sithwele nzima. Angazi kweminye iminyaka engokuzaba sokungcono, kodwa wawula umnyaka hhayi kuloku nzima sibile obukhulu.
Umnumzana Innocent Thebe uhlala eNgilandi, yena-ke ukhaliswayo ukuswelakala kwemali.
Abantu bakhona nje bayazamazama behlanganisa into eziningi. Kubhizi imali nzima ukuyithola, ama-banks astruggle uku-ishu imali, even labo Western Union o-World Remit izolo tshone ilanga lonke simelela imali, size sasuka sesiya eplazini very late. In the end we are still at home, we are happy to be home.
Kukanti umnumzana Ronald Nyathi ubuye laye vela eGoli uthi ilizwe leZimbabwe selifile.
Ngize lapha ngizovakatshela abazali, hayi akukho mnandi lapha ekhaya, situation is terrible. We should try to improve on everything. Ikhisimusi angayiboni, it's a day like any other day.
Kukhanya engani balutshona kakhulu abantu bathazele usuku lolu oluqakatheke kakhulu eZimbabwe. Okwamanje iningi labantu bazisebenzela njalo izitolo ezivuliwe engani akusosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakhandeni koBulawayo, ngingu Ezra Chisa Sibanda.